sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyathatha leli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu. Mhlaka 15 empandula 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
They continue in their vigorous attempts to create chaos in our country so that they can lose our resources. No, no.
Umongameli Emmerson Mnangagwa use uthi yena akasu ilizwe lakhe eZimbabwe ngelizimeleyo lodwa.
Namuhla abalethe phambi kwenkundla befesa amacharge angu-2. Elinye lakuqala icharge kuthiwa criminal insult, kuthiwa wathethisa bathethisa uSoneni Moyo, nguye wayengu-double candidate we-CCC.
Amalunga awe-CCC ayisithupha agoqela umsekeli wesikhulumeli saleli bandla ephala uMnumzana Gift wasalo siziba samise phambi komthetho ndaba kamanje namhlanje besetheswa amacala okuphazamisa ukuthula. Kuleviki kuhlelo Woza Friday sileqembu lesichathamiya elizibiza ngegama lokuthi udonsi lwamapostoli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe lilizwe elizimeleyo njalo alisoze livumele ukubana amanye amazwe angenele kundaba zalo zomdeni. Lokhu kutsho emngcwabeni weqhawe lesizwe uMnumzana Joshua Malinga emathuneni awe National Heroes Acre eHarare namhlanje. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi amanye amazwe agoqela awe Africa la Petia afana leMelika leBritani esola ukunqoba kwakhe ukhetho olusanda kwedlula esithi lolu khetho aluqhushwanga kuhle. Aza njalo ngesikhathi ibandla eliphikisayo eleCCC lisithi lifuna ukhetho lolu luqhutshwe kakutsha njalo lulawulwe zinhlanganiso ezinjengeSADC leAfrican Union. Ekhuluma emngcwabeni weqhawe lesizwe uMnumzana Joshua Malinga emathuneni awe Heroes eKhaya Harare namuhla uMnangagwa uthe laba bacabanga ukuthi amanye amazwe angangenela kundawo zeZimbabwe okumbe alitshele okokwenza bayazikhohlisa.
They continue in their vigorous attempts to create chaos in our country so that they can lose our resources. No.
Bayaqhubeka befuna ukwenza kube lodlakela elizweni ukuze basitshontshele. Siyakwala lokhu.
Amazwi kaMnangagwa asolwe isikhulumeli seCCC uMnumzana Promise Mkhwananzi yena othi eZimbabwe lingeke laphumelela ngaphandle kokuba lisebenzelane lamazwe ikakhulu aweSADC.
Namhlanje uMnumzana uMnangagwa sesithi Zimbabwe is sovereign state. Besilwa impi enkululeko abancediswa ngamanye amazwe yini akuSADC, oZambia, oMozambique, oAngola babengasincedisi yini ukulwa ukulwela ilizwe lethu leZimbabwe. Okwesibili, i-Government of National Unity ayilungiswanga yiSADC le-African Union yini. Njalo iZimbabwe isiyo ngxenye yeSADC le-African Union yini. Into zikhulunywa ngumnankagwa lezi zitshengisa ukuthi iSADC vela ivumelane layo.
Amazwi kaMkhwananzi asekelwe isikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu.
Hayi sesikujwayele ukuthi ubaba lo uMnangagwa ngathola ithuba uyakhuluma into angazaziyo, ukhuluma into angakwaziyo lokuzenza. akula muntu ongaziyo ukuthi Zimbabwe ililizwe elikhululekileyo. Thina njengezaphu lezipra saphathisa ekukhululeni ilizwe lethu. Likhululekile ngebizwe ngegama ye, kodwa abantu bakithi abakhululekanga. Okwesibili, udaba lokuthi yena uthembisa ukulwisana lenkohlakalo, corruption, kuyisimanga kakhulu ngoba yena ngumuntu othintekayo kundaba eziningi ozokukhohlakala.
Kodwa ohlaziya ezombusazwe njalo esekela ibandla lezanu-PF uMnumzana Thethi Ncube uvumelane lomnangagwa esithi amanye amazwe kumele azwisise lapho kuphela khona amandla awo. Kubalulekile ukuthi siqale sinanzelele i-context yespeech sikamongameli lapha akhulume khona ukuthi Zimbabwe is a sovereign country, njalo iZimbabwe ayisoze ivumele interference from abanye nje abantu abangasibo beZimbabwe. Lokho umongameli bekutshela ukuthi iZimbabwe yona uhulumende wakhe uqakathekisa kakhulu inhlelo ezintsha impilo zabantu baseZimbabwe, inhlelo ezi-affecta abantu beZimbabwe. Yes, lilizwe eliphila lamanye amazwe, kodwa kulamanye ama-problems okumele siqale siwa-priority.
UMnangagwa uchaze uMuyi uMalinga njengeqhawe ebelilwela amalungelo abantu abagogekileyo. UMalinga wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1945 waba lezikhundla eziningi kubandla leZANU-PF ezigoqela ukuba lilunga ledayela phezulu ele-Politburo. Wake waba njalo ngummeya wakoBulawayo. Ngesikhathi ebhubha ubengumcebisi kamongameli Mnangagwa kundaba zabaphila nobugoga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga aweCCC ayisithupha agoqela umsekeli wesikhulumelisa lelibandla njalo ingumeli wechabalala phelandaba edalele eParliamente uMnumzana Gift Osalo Siziba. Lelinye njalo ilunga ledalele eParliamente kanye lamakhansela amabili bamise phambi komthetho ndaba kamanje eWestern Communage kobulawayo namhlanje besetheswa amacala okuphazamisa ukuthula kanye lokwephula imithetho ephathelane lokhetho. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umtshutshisi utshele umthethwandaba ukuba mhlaka 16 ngenyanga edluleyo uSiziva nabanye abasolwa abathi u-Alderman Ernest Rafemoyo, uTendai Masocha, ukansela ka-20 uSimbarashe Dube lokansela ka-13 uLavuel Mwinde badabula amaphepha omkhankaso kankosikazi Soneni Moyo okulicala lakuqala. Icala lesibili ngelokuthi bathethisa uMamoyo ngalokho bephula umthetho we-criminal law Codification and Reform Act. Unkosikazi Moyo uzithi ungwebandla le-CCC lanqwangi lelibandla lisithi alimazi. Umanji uProgress Murandu udlulisele ukuthonisiswa kwaleli cala ekupheleni walinyanga mhlaka-29. Igqwetha labasolwa uMnumzana Tinashe Runganga uchasise okunenyi ngecala lakuqala.
Namuhla balethwe phambi kwenkundla befesa amajaji angu-2. Elinye lakuqala icharge kuthiwa criminal insult, kuthiwa bathethisa uSoneni Moyo, nguye engu-double candidate we-CCC. So yena kuthiwa warekoda i-evidence, wathatha ama-video. Then the other charge kuthiwa defacing of a political poster, kuthiwa ngeday mhlaka 16 August uGift Siziba labanye bakhe behamba bevala ama-posters kaSoneni Moyo befaka yabo. So angizozi ngingene too much uphakathi kwe-case le ngoba lokhu ephambi kwenkundla. So siyaphenduka mhlaka-29 yiko icala leli ezathonisiswa ukuthi kubonakale ukuthi i-evidence abalawo iyayenza yini ukuthi abantu bayaconvict.
Kucala lesibili umtshutshisi utshele umantshi ukuba mhlaka-11 Ncwabakazi abasolwa laba baya emasangweni omuzi kamamangala bafika bamthethisa. Urunganga uqhubeke echasisa ngokubhekane loSiziba yena owetheswa elinye njalo icala lokubangela udlakela emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos elilokhe lisaphenywa.
Kulelo cala kathese amapolisa bathi basali investigator, so alilethwanga phambi kwenkundla, kulethwe two kuphela lelo hhayi kuthiwa nothi kathese.
UMamangala utshele intatheli izindaba phandle komthethwandaba ukuthi ufuna abasolwa bejeziswe kanzima.
Sifilaphe West Com la ngendaba ka Ostalo sizo ekamhla ka 11 August wabuya endlini yami ngo 6 ehamba namanye ama candidates. Babuya bazohlabela bemthethisa phambi kwabantwana. So ngafonelwa ngumakhelwane ukuthi ungathi ngoba ngibona izimoto zitshaya endlini yami ngapha abanye bayagide egedini lakho bayakuthethisa ungangathi ngisetown. Ngase ngicela ukuthi ngicela ukugijima endlini kulabantwana.
Abasolwa bonke abangamalunga e-CCC batshelwe ukuba kumele baphenduke ukuzothonisiswa ngelanga elifanayo emhlaka 29 kuMpandula. Unkosikazi Soneni Moyo lo nkosazana Sibongile Ndlovu ngomamangala njalo bengabafakazi bekucele likahulumende. Ngimela umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo e-West Commonage Magistrate Court ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukansela kaWard 2 eGwanda olilunga lezano PF njalo okwe wetheso amacala enkohlakalo izakamizi phezu kodaba lokuthengiswa kwezitanda umnumzana Thulani Moyo usekhethiwe ukuba ngumeya waleli dolobho ngemva kokunqoba umnumzana Edgar Ncube owebandla le-CCC kukhetho oluqhutshelwe emahofisini kamasipala namhlanje. Wabet Ncube usipha lolu daba.
I, Thulani Moyo.
Do say that.
I will well.
And truly serve.
The municipality of Gwanda.
In the office of the mayor.
So help me God.
Ezamkela isikhundla lesinjalo ethatha isifungo sakhe sokuqalisa umsebenzi. Umeya omutsha uthembise ukusebenzelana ndawone lamanye amakhansila ukuze bathuthukise idolobho leGwanda. Umoyo uvotelwe ngamakhansila ebandla lakhe lezanu PF ayisikhombisa 7 kwadwa bencintisana layo oye-CCC. Umnumzana Edgar Ncube laye wavotelwa ngamakhansila ebandla lakhe ayisithupha 6. Ukukhethwa kwamoyo kusolwe ngabantu abahlali abathi kathembekanga ngoba uke wathesa phethe isikhundla sokuba ngumgcini isihlalo wekomiti kamasipala ebona ngokwakhiwa kwezindlu. Inhlanganiso yezakhamizi yamethesa umlandu wokuphatheka kumsebenzi wenkohlakalo ekuthengisweni kwezitanda zikamasipala okulicala lilandulayo. Esikhundleni somsekeli kameya kungene ilunga lezanu PF njalo inkosikazi Sithabiso Mpofu yena ongobe umnumzana Wellington Nare oyebandla le-CCC ngamavoti afanayo. Lokho kutsho ukuthi idolobho leGwanda selikhokhelwa libandla lezanu PF lisuka ezandleni zebandla eliphikisayo. Lanxa kunjalo umeya omutsha uthi bazasebenza ndawone lamakhansili e-CCC.
Into engiyithembisa abantu beGwanda ukubana iGwanda nginama-targets engiwakhangelela ukuwenza ukubana umuzi weGwanda utshintshe to a better town. Akula muntu ozaba excluded on partisan lines.
Ongcotshwe ngumoyo umnumzana Edgar Ncube utshele iStudio 7 ukuthi kasoli lutho ngendlela okuqhutshwe ngayo ukhetho.
Akula lutho olusolisayo, yonke into was very transparent. Sikhangelele ukuthi service delivery ibe improved. Sikhangelele ukuthi ama-challenges nje wonke esiwaziyo ezeGwanda ukuthi besile problem yamanzi, besile problem ye-refuse collection, into ezinjengazonezo. Zonke lezi zinto sizabambisana njengama-councillors sizama ukukulungisisa konke kube kahle.
Abahlali beGwanda labo bathu sodolobho omutsha kumele agcwalise isithembiso sakhe sokusebenza kuhle lamakhansila ebandla eliphikisayo ukuze kuthuthukiswe idolobho. Lokho kugcizelelwe ngunkosikazi Priscilla Nkala ongumqondisi kamasipala weGwanda.
Your worship, as the first citizen of Gwanda, you are supposed to love all the citizens of this town.
Ngihlonitshwa njengomeya weGwanda, kumele uthande bonke abahlali balele dolobho njalo kumele uphathe okhansela bonke ngokufanayo. Akumelanga ukhethe uhlangothi kumakhansela, kuzisebenzi zikamunisipala kanye nakuzakamuzi zeGwanda. Njalo kumele ulalele izikhalazo zezakhamuzi, uzisize lapho engilisa khona. Kumele usebenze labanye njalo kube lokubambana eqenjini lakho.
umnumzana Nkaniso Ncube ongumhlali weGwanda uthi akamthembi umeya omutsha ngoba eke wetheswa amacala enkohlakalo.
Mina inguquko yothulani angiyiboni ngoba i-corruption yona yodwa emqameleyo aseyenzile iningi kakhulu. Ukuthi engatshintshi ukuba corrupt because sethole i-mayoral position and uyitholele ukhonokho ukuthi ufuna uku-endosa ukuthi i-corruption yakhona ibe yi-normal.
Kodwa abanye bathi bamsekela uMoyo. Omunye wabo ngumnumzana Albert Moyo.
Indoda lesifini uyamela lokho akubona qondile. I-development into ekuye ngumuntu wabantu. He has got Gwanda at heart. Esikufisayo ukuthi azi ukuthi nxa esengusonhloko wedolobho akusela ukuthi lo ngwaleli bandla, yena sengubaba wedolobho. Loba ngabe opposition ngabakhe, loba ngabe zanu ngabakhe.
Esikhulumeli sebandla lezano PF esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Malaki Nkomo uthi njengebandla bajabula ukuthi banqobile kulolu khetho.
Abantu asezibekele ukukhonona lapha nalaphana uma umuntu ethe wakhethwa. Okukhona ukuthi ubaba uMoyo uThulani njengomeya weGwanda siyakwazi ubana ukhulele eGwanda njalo ube sekhansile kwesikhathi eside. Izindingeko zabantu abaningi uyazazi ngaphandle kokuthi vele izitha kuphela eziza kukhuluma ngendlela eziyifunayo. Thina njengebandla lezano PF siyajabulela ukunqoba kukaThulani ukuthi abe ngumeya.
Umasipala weGwanda ulamakhansila alithumi lantathu 13 njalo amane awo ngawesifazane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Umeli weBinga North edalele eParliamente engowebandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi amabandla aphikisayo kanye labasakhulayo abalalo ilizwi kwezombusazwe eZimbabwe. Lokhu kutsho ngesikhathi amazwe omhlaba enanza usuku olwe International Day of Democracy olunenzwa ngesikhathi iZimbabwe iphuma kukhetho olubikwa lungaqhutshwanga kakuhle. Njalo kulabakhokheli bebandla eliphikisayo LCCC abedlula ichumi asebebotshiwe. Ukuchaziya lolu daba yintethele zindaba yeStudio 7 uThabo Kancube uxoxa lomeli weBinga North edalela eParliamente umnumzana Sibanda.
Yebo la ngabitha ngabelela kangako umhlaba wonke ngapha kithi ikhuluma kanje siphuma ku-activity akade kufuze ukuthi kube yi-activity ye-democracy. Hey, i-activity yokuthi abantu bekhethe ukuthi mbani esifuna esifuse njalo esikhokhelele ngayiphi indlela. Akula democracy ekhona kuleli lizwe ngoba kathesi sibona izeki yona ngokwayo eyiyo eyayenza ama-election. I-election okuyiyo ingxenye eqakathekileyo ye-democracy. Uyathola ukuthi nakathesi abakathengisa ama-villages ama-polling stations wonke ngo-2378 ukuthi sibone phela ukuthi umnangagwa i-52.6% leyo wayithola la. Ngoba thina esikuphetheyo nesikukhangeleyo yikuthi kanti wawina kwakhanya kungena ngitsho lo yedwa othokozayo. Pho uvotele mbani. Nxa besithi umuntu uwinile ngababe yibo abasengisayo ukuthi hayi nanku isengiselo sakhona ukuthi lo umuntu nguye owinileyo. Thina eZimbabwe labaningi lapha e-Africa kithi lokhu sikhala ngokuthi asila umbuso kaZulu. Sinombuso wabalutshwana. Yikubona le mali yelizwe yayibuzwa ukuthi khona iye ngaphi isebenze njani. Yikubona ukuthi noma nxa sokuthiwa sokukhethwa abakhokheli bakahulumende ama-ministers umuntu uyazidobhela njengakibo.
Sikhangela lapha imithetho ekhona elizweni. Nxa uyikhangela ubona ngani ilungiselelwe ukuthi kube lokuzikhethela na?
Hayi, imithetho ungakhangela imithetho ekhona elizweni leli yimithetho eyokuthi lo ovele ekhona engasuki. Yimithetho yokuthi akula omunye njalo okufuze ebuse kumbe ethathe intambo zombuso kuleli lizwe. Sinemithetho eminingi etshengisela ukuthi yimithetho ebunjelwe ukuthi khona aba uhulumende okhona bejezise ngayo kule bill le edileka lese parliament yekriminal law amendment okuthiwa patriotic bill abaningi bayibiza ukuthi patriotic bill bonke lokuyana ungakukhangela ngibona ukuthi imithetho ejonge ukuthi khona abaphikisayo bengasakwanisi ukuthi bekhulume.
I-United Nations yafaka i-theme eyokuthi kuthuthukiswe abasakhulayo. Sibabona na eZimbabwe abasakhulayo belelizwi elizwakalayo ekuthathweni kwezinqumo zesizwe?
Abasakhulayo kathesi ungabakhangela ukuthi khona abasemthethweni abasemthethweni yekumakhoneaot bangaki kulabo obona khona ukuthi abasakhulayo kuleli lizwe ngabala lizwe. O-Osalo sikhuluma nje namhlanje ubesecourt besiyahlonifiswa ukuthiwa khona wahlabela emgwaqweni ngamba abasakhulayo nxa bengakwanisi ukuhlabela fo uzibuse wabo bamthola ngabo. Abasakhulayo bona nabo abana namsebenzi bakhuluma njani bakhululeka njani bengelamsebenzi yokuthi awubekwanisa ukuthi sephilile bevodwa bengathembi nge-political party kumbe ngabadala.
Kuyini esingakwenza njengeZimbabwe ukuthi sithuthukise uzibuse?
Ukuthuthukisa uzibuse eZimbabwe ngakumalana nanyonke ukuthi izano leli lizwe ngaso bande sabo okokuthi bona bangazitela njengezano ukuthi hayi napha senza umathanda kumbe lokuyana kwakukhulunywa ngusisi Mthwangi kwakukuthi khona nxa lifuna ukubusa lani kuleli lizwe hambane empini lokho kayisikho ukuthi uze kwenza kahle leli lizwe ngaso lize labonina leli lizwe ilizwe lomzimbabweni wonke asingeke sabanjwa ngabalutshwana besibambe sisekuhostel ngabantu abalutshwana besenzela ukuthi bebelokhu bevuphuluza imoto yaleli lizwe. Kwakuyisikhathi ukuthi amazimbabweni phakameni manyathini sibe muntu munye.
Lo-ke bekungumeli webhinga North yedalela ephalamende engowebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Prince Dubeko Sibanda exoxa loThabo Kancube we-Studio 7 esecingweni esebhinga. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhulumeli sesigodlo sikamongameli weleMelika esibona ngohlangothi lwezomvikela White House National Security Council, umnumzana John Kirby utshele intatheli zindaba ukubana ilizwe lakhe likhathazekile ngokusebenzelana kwele-Russia lele-North Korea kwezomvikela. Lokhu kutsho ngemva komhlangano wenkokheli zamazwe omabili owenziwe kuthange. Kube lokunye njalo ukuzamazama komhlaba kwele Morocco izolo ekuseni okuwise isakhiwo edolobheni le Amzins. Lokhu kulandela ingozi enkulu yokuzamazama komhlaba etshiye ibulele abantu abaphose bafike inkulungwane ezintathu kwalimala inkulungwane ezidlula ezinhlanu lengxenye. Lilalele kumsakazo we-Studio 7 A Voice of America esisakaza sise-Washington DC. Kuli viki uhlelo Woza Friday silethembu lesiqhathania elizibiza ngegama lokuthi uDonsi lomapostoli. Lona ke licula ingoma zomdumo wokholo libobulawayo. Asizweni ke umsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisesibanda exoxa lo nqobaniswela okhokhela leli qembo.
Ungubanisi wela nguye owasungula leli qembu lamalunga akhonza i-12 apostoli. Bahle bazinika igama ngaleli bandla. Polo na nabunjwa njani nini njalo kutheni siwena?
Liyifonywa mhla ka 19 August ngo-2020 ngesikhathi esinzima se-lockdown lona leli qembu. Emva kokuthi sengizule ngazula ngihlutshwa isipho ngubizo lokugcina enhlizweni kodwa ngahlangana labafowethu. njalo ngahlangana labo beyimuli endaweni eyodwa ephela ndaba wena awu umuso ngaka sahle senza iqhelo lona leli libizwa ukuthi uDonsi kwaBosto
walandula walandula eli wala ndula
eli
wala ndula
eli wala
umculo wenu lo wamaphimba amnandi kangaka uthiwa yini pho wona sela ucindezela yini lo
mculo
ngobani
umculo wethu thina sokuthi iacapella is dashed with imbube and apostolic sounds. Sledlala delilodwa lengoma ezimi 8 lithi lona ukuzisondeza ebukhoneni silama single track foot amabili elinye langkhona lithi my Africa.
Jesus sent me to my Africa. A large crate was in Ethiopia,
but
no one was in Western Kenya.
A large
crate was in Ethiopia,
but
no one was in Western Kenya.
Jenga qambu kukhona yini abalenza laba lentshukuntu yokuthi licule
lomambo uthelela akathi kwengoma zonke azihlabeleleyo ezesishona kule ngoma eyodwa esindebele ayithethe enkonzweni yakithi silo thulani mana uphakamise umculo wezayona wawubeke ezingeni eliphezulu silo Andrea the vocalist engowenkonzo yakithi sithi thina nathi sikhona ngemva kwakhe sithi siveze umculo wethu ungene ebantwi njengento entsha
umculo wedonsi lamapostoli alitshumi lambili usutholakala bachaze phela nawe mlaleli ngokuthenga umculo wabo
sinazo ezinye zezingoma zethu ku-iTunes nazo ezinye zezingoma futhi uSoundcloud noma zingakapheleli siyatholakala futhi kulama social media handles sile page lethu kuFacebook uDonsi lwabapostoli kuYouTube uDonsi lwabapostoli siyatholakala futhi lapho kuTikTok lwabapostoli uDonsi siyatholakala futhi ngibonge kakhulu balaleli
leli qembu uDonsi lwabapostoli bethumi lambili lihlanganisela abadala nabantwana Belibana unqobani swela yilo besilalo kuhlelo waza uza Friday bena sendimnandikini lonke igama lami as a Jesus bani
ikhathele lani isindwayo waza ningi kimi lonke izokuliphumuza waza ningi ikhathele lani isindwayo waza ningi kimi lonke Yogulipumuza Samaria Ipuzise Entonjenda Chakobe Samaria Ipuzise Entonjenda Chakobe Angege weze Wenu mchuta Linani munta Maria Angege weze Wenu mchuta Linani munta Maria Kule uyazi ubuzophela oyimama ndobukila Kule uyazi ubuzophela oyimama ndobukila Okethelu tonobukamazi ngobalunto mulile Okethelu tonobukamazi ngobalunto mulile Yamuza nkosi uwachachati onalama ndobukila Yamuza nkosi yamu wachachati dawoma ndobukila Woza nina ikachele nani kisindwayo Woza nini kimilonke onizobu nipumuza Woza nina ikachele nani kisindwayo Woza nini kimilonke onizobu nipumuza Mkulu yini unochakoza owadini kalumthombo Mkulu yini unochakoza owadini kalumthombo
Nilethemba liukholisile umculo wocembu elizibiza ngokuthi uDonsi lwamapostoli Lingakhohlwa-ke ukubana ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umngcwabo weqhawe lesizwe umnumzana Joshua Malinga yenake o obekwe emathuneni awe National Heroes eka namhlanje njalo sizakhangela ngesuku olwe International Day of Democracy. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoFlexitis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.